Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni Studio 7 ngolesine mhlaka 1 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona leviki ave singakwazi sonke. Uqaliso khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukusuka komkhokeli walo uMnumzana Nelson Chamisa. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshitshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelane ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo uMnumzana Walshman Ncube, Thendai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla uMnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancinga uMnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza loMnumzana Sengezo Chabangu, uMnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho esingazwanana ngakhona ngento yebereka mwana. Laye wazijola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukujinga nomination day echu ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu uqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho. Labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kati laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe iyahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona leviki ave singakwazi sonke. Kuqaliswe khona apha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resignile. yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, ende thina si interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuchuthi wayengena imhlangano wempili lapho okuzaba lohlupho khona, ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP, uyabona executive ye PDP liyana esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasiconsult ukuthi sithini. Thina siclear from the day esabeka khona uChaba ngoba ngusecretary general, yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu, hayi sikugwanisa thi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana sengezoChaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-CCC. Iziphathamandla zebandla lezanu PF umnumzana Kembo Moadi lo Mike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Rimba East, Lseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-CCC ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana SengezoChaba ngu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-CCC elisekela umnumzana SengezoChaba ngu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye basise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane lalayo abakwanta, ngoba angaze akabone wonke umuntu, kodwa lapho kwanteka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-1-on-1 is normally the best, ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Nokubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba nabazivikela uyebapolisi bahambe nabangavotisi. Kodwa nxa libalande ezindlini likhuluma la abanye bayalitshela ukuthi bayavota, abanye nxa befuna balinika lelo kuze nama-ID yabo li-checke kuvota toli babona ukuthi bakhona.
Sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo, yena la esowahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala?
Isikhathi, not all the time, njengoba kulama-court cases amaningi kangaka, but thina siyabe siku-ground. Tokazani sizabe sikubothiswana nje njengoba kade kuhanjwe emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumelanga kungena amakhandidate amabili into ezinjalo. I think yikho kade kuhamba anti abanye lawo abarikholiwe labo bebehambisa amakhesi embophisa besiyabothisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekuhlande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela, anti kumele siqale sibone sokuphumile ebezini amaphepha akhona.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chaba?
Hayi, abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two angithi ithi umuntu omnye lomnye ule choice yakhe. So one or two labo balombono sebenzi and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa.
Kanya kuyathembisa, hayi ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani ke azi-by-election usually abantu abaphumi kakhulu. There's normally voter apathy, abantu asiyonto abayigijimela kangako, kodwa-ke hayi abalitshwa nabo nabo esibatshelayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF kuwona lo msakazo, yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela ngoba uke waba ngu-MP before, angithi asazi ukuthi thathe sumeso kwakho na yiphi ngoba isenza ka MQ vele wona aso ukudevelop phela umsebenza ka MQ moya kwenza intake data conducive ukuthi kube le development which everyone is aware of and every MQ can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla lezamphif ukuthi urepresent abantu bakho njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangelekhe ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle imisebenza abo-m p embona ngazani wonke u-m p angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development ithink ile choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwani i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngochuma kumbe ngubani
kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa
mina think umuntu engawazi kakhulu ngumuntu osepastor omele iqhwekhwe ngayo ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeokhanya ebhizi ngokukhankasa fike lethemba lokuthi angawini I think the chair kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa ayi bengingakaxoxi laye
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhangasela uzancintisa ephelandaba tshabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-TCCC elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisa nalo unkosazana Tembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni lephalamende ngingena ngo-2015 ngaphambi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani namampopoma ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizaqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukansel wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours ngela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluyo abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana lohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla leDemocratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela kwabezombusazwe emthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isela ngeliba ndikwele. Nxa ungakhozi ukuthi isethu sigeneralize kuzaba nzima ukuthi sivumele indawo. Ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality yilokho yani. Ungathi emakhosi kulesi sikhathini ungathi isethu sikhulu ukubopha abantu abanjani and successful i-process ile system. Awutshongo lokho. It's a general saying. Ukuthi i-heritage kwakhona ukuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally it has been i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi mina mina ngiyifunda abantu okuyabe kuthiwa i-corruption ngiyadefend successfully ngoba kuyakungena kufana. So angikafanani lakho okudirectly involved in. Kodwa sengisho ngathi ukuthi akwenzakali. But into engizama ukuyisho ukuthi nxa kungenabufakazi obucacileyo njengoba ngisho ukuthi ngiyayindifenda abantu successful, nxa kungenabufakazi obucacileyo futhi u-remain an allegation. But that allegation ithi kufuke iprove beyond reasonable doubt. Then uzothi ukuthi hayi uzani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngenxa yokunjalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are facing on iyabanyazi. Ngakho-ke ngizakutshiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezenza ukuthi umuntu athune cabanga ngeyize. So as long as konokhala kumuntu ongakakhondo sahlala sikhuluma ngento yena lezi. But umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front, I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela ngeWhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7. Ya, siyezwa sibindaba yekholera le kodwa sicela ama-toilet lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadaliswa la e-town, uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane, okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo e-toilet uyayenzani ngayo i-tissue yangikhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplane sibili wona laba abantu abasibhadalisayo ama-toilet e-town. Bezame sibili ukuthi nxa benika abantu ama-tissue, bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera namathemba abosesikhathi bengcolile. So siyacela sibili i-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya, ikhangele konke labo bona lawa abantu bona lawa abama-toilet labo ukuthi ama-toilet bakhona baphatha njani abantu, bekhangele ama-tissue angikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezama ukungcono bakho, siyacela sibili.
Hey, salubonani, salubonani Studio 7. Ye hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako labo lakho konke okwenzakalayo kodwa khona lapho uzophelela khona. Hayi, siyabonisa ukuthi
abaphathi bakaChabangu ngobani. Bathiwa uChamisa waresigna kwakhala umtswango. Uzibuze ukuthi kahle into zakhona kuhamba kanjani. Umtswango uhlutshwa yini ngokuresigna kwaChamisa eze phume ebhubhudla amagwebu.
Studio 7 njani. Ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe engalalelwa. Hhayi, uyabona kwaChamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini. Lemnangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke. So vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane njengoChamisa. Ungaba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka. Kasake kuthiwa yi-politics yabona. So thina into esiyifunayo lutshintsho idifefe.
Studio 7 linjani badala, thina siyaphila. Yabona into ezenziwe eZimbabwe lezi ezakwechaba ngomputheng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela, amanyala into zamanyala sibili. Laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale behlupheka straight, especially abantu beMandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga. And into yabo mlanga kwa leya amanga siyabangena sibili, zabangena emkhuhlaneni wezana wavele bathatha idoti amatixi ezanini khona bezobuya i-CCC. Abantu vele bahabanyala ngokwabo bona bonke bahamanyala siyoChaba. Yonke into leyo uthola begconana lo Chamisa. Chamisa uright kakhulu, uyacabanga. Ucabangela abantu beZimbabwe. UChaba ngicabangela isikhwama sakhe, labangani bakhe. Baye bacanti abantu beZimbabwe siphile njani. So zama ukulwisa ilizwe lethu ngaphezu kwezinto zamanyala kuphela. Abazama ukuwekela amanyala abo laba abayenza ilizwe. Asidabuli nxa sibona lokho besenza amanyala. Lwana uChaba uChaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana. Akula muntu ongaholwa nguye yena lwana umuntu ubaba lwana. Lesa isiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku. Thanda imali kakhulu. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibani.
Studio 7, mbingelele emsakazweni kubalaleli lani basaka. Philana lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa. Dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma-ke ngulungisane. Ngiyabonga Studio 7 ukwamukela kanti ke ngiba lokudala kakhulu manje emanzi njani manje tha iZimbabwe ikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela kuya. Kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi bayabezimu kwamakhwapha beyangikela okokunye kuyayangisekela. Ngiyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sebebasikhiphela uJob Skala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli. Ngiyabonga ma indoda iphume iphila. Ngiyabonga kakhulu.
Ivuka njani kwistudio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapho ngesikhalazoko engarapide sicele ukuthi ukuyise vula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe emathelweni lapha ngazenibazwile labantu abantu bakhontributa about umthwakazi lentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathelelendlela lentshumayelo enhle ngabomiklezi konke ngoba silokhu simzwela kakhulu kumathelweni south kati ngapha-ke kusiyafisa ukuthi ngihlanyeleke ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngapha esinambiyeni babekwazi amatonga ngale bhinga babekwazi lokhu besisikuphela. So please esifuna inhlangatho zakithi lapha emathelelendle amaphathi akithi ama-RP ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlo abomvu siyafuna siyayikhalela ukuthi buye izepreacher igospel yayo. Ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa le ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumelezana uphiwe uzifakile esihlalweni asimfakanga thina akaphuma ahambeki beZambia. Ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North.
Zobohla manyosi. Ehe, nanzo-ke Chaba. Into oyifuna ikhokheli ke sibone 3PC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa iphathi i-3PC ukuthi ke hafa ngo-2028 leyo uyabe kuphi. Sifuna ukubona yinto oyifuna nto ukuba yinkokheli nankoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo. Wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho hlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe ejumayele ejeje umekela right uyazi into oyenzayo wena ke uyayazi into oyenzayo sibonise ke nanso ke TPC yonke singeyakho sokubona ukuthi kusafika u2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imvuyo ngolinda nanso ke Chabango nanso ke okhuluma lapha ngofoka phiri phansi khona le blamp ngaphansi untaba Maldikwe
Studio 7 basakaza abahle abaneqiniso hawu sesibongake ubaba uJob Sikhala seze wabamkhulula entolongweni kusho ukuthi Studio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imbono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala umuntu angakafele ejele ngalacala okanye abantu abanamacala bangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu onecala esetshene siyabonga kakhulu Studio 7 sibonga kakhulu ke danko
Studio 7 uma thintitha lokhulumayo umbonga inhlelo zenu ebelesiphakela zona since selithinta ikhasi elisiya kwelinye ikhasi ngibonga futhi lo Sikhala sephumile ejele sokathi ngingaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta Sikhala awukho okunye singakwenza lathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isiphi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlokhuluma futhi ngendaba kamnumzana uChamisa yonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathini so hhayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo ke abantu ngiyabonga ngingumathintitha Studio 7 bayo
lawo benguma ngamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kaMnumzana Trump awukunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho. Ngabula muntu ongakwazi lokho. Ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016. Babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane. Wase kusithi ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi ngangibone kulabantu abamnyama amablacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke ngaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump ngangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela. Lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yibo laba abavotela uTrump kathesi.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngowawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyiloku ngesilungu okuthiwa ba-confused. Abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebe winile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayi party behluleke sibe kwehluleka okusegcikeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake laws abakhokhela ukuba yi House of Representative leader khona kokodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama Republicans angokunye okuyi
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.